Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 27 kuNhlolanja 2025 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
We are used to the behavior either kuthi uyagula umantshi kumbe kuthi khona sokube le something just to prolong its delaying tactics. Ugeza nxa ekhuluma about a compromised judiciary. These are the kind of things that we are talking.
Umthethandaba namhla ohlehlise isinqumo sawo phezu kwesicelo sentatheli izindaba uBlessed Mhlanga esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail kulandela ukubotshwa kwakhe ngomvulo.
So for the first time ever, alumni from different countries, over 10 different countries in Africa, ukuthi sihlangane sibonisane ukuthi yini okusihluphayo.
Isigodlo seMelika eZimbabwe siqhuba umhlangano omkhulu oweSouthern Africa US Exchange Alumni Summit eVictoria Falls. Umongameli Donald Trump uthumongameli Zelensky wakwele Ukraine uza kuya eWhite House kusasa ukuyasayina isivumelano sokuba eleMelika lembe amataligugu atholakala kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthetho ndaba namhla ohlehlise isinqumo sawo phezu kwesicelo sentatheli izindaba uBlessed Mhlanga esokuthi akhulule ngemali yesibambiso ibail kulandela ukubotshwa kwakhe ngomvulo esetheswa amacala okwethula imbiko ephehla udlakela. Abachuchisi bathi uMhlanga wephula umthetho weCriminal Law Codification and Reform Act kungxoxo azenza lelunga lezano PF Central Committee umnumzana Blessed Geza. Yena okhokhela abalwa impi yenkululeko abathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele asuke embusweni. Umantshi uFarai Gwatima ubemele ethule isinqumo sakhe namuhla, kodwa umantshi obebambe isikhundla sakhe wazise inkantolo ukuthi uGwatima uzakwahlulela ikusasa ngoba namuhla ubeye emfeni. Igqwetha likaMhlanga lithi kumele ekhululwe ngoba ebotshelwe ize, kodwa abathuthisi bathi kumele eqhubeke evalelwe ngoba ulakho ukuphazamisa abafakazi phambilini kokuthethwa kwecala. Sixoxele igqwetha umnumzana Pardon Tafumane.
We are not surprised by that kind of behavior. We are used to the behavior either kuthi uyagula umantshi kumbe kuthi khona sokube le something just to prolong its delaying tactics. Ugeza nxa ekhuluma about a compromised judiciary. These are the kind of things that we are talking. They do not put the welfare of the accused person at the heart of everything. All these are delaying tactics, and it's very unfair ukuthi in the 21st century in Zimbabwe we still have a very compromised judiciary that reports to politics. It's sad. Kube kumele nxa kathi umantshi engakwanisi ukubuya efelwe, yeah, imfa no one knows kuyayenzakala, but she can send someone to read i-judgment yakhe ukuthi hayi mina ngithe umuntu kaphiwe ibhele kumbe kancitshwe. And it's said ukuthi we still have ukuthi umantshi nguye uzamele melelwe nxa engekho, a decision can't be passed. Actually, they can give it to someone else to do that. It's unfair. And what is leading to is kusasa kuzothi akho usegulile, so that this guy spends another weekend in prison. That's where it's leading.
Kusasa konapo ubona ekhululwa ngebail yini?
We have seen from previous cases abantu who are viewed as being against the establishment vele kabakhululwa. Ibail nale yezaba isigwebo sakhe up until he gets to the High Court, and from the High Court, Supreme Court, iloko ibhod injalo encitshwe ibail. And also nxa kuyukuthi angabale nhlanhla laye bemnike, it will be on very strict conditions which will make his job difficult if not impossible to do as a journalist. And those are the two extremes angibone phi bail. Ngizabona ngisasa manje nalowe ngabuyanga and then spending the next weekend in remand prison and then thereafter sokuthiwa khona izitori zabe zokuzibuya. Angaphiwa, it will be on very strict conditions. Angibone ebuyela emsebenzini. Uyabe sebemvala umlomo ukuthi engasakhulumi, can't do anything.
Umnumzana Pardon Tafumane iligqwetha obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7. Kusenjalo umthethwandaba weHigh Court lawo uhlehlise ukuhluzwa kwedaba olwakhwezwa intathelizindaba umlondolozi Ndlovu, yena ofuna iJudicial Service Commission iveze imiklomelo eyatholwa ngabantu abakhethwa ukuba ngabahluleli balenkantolo ngemva kokuvivinywa kwabo phambi komphakathi nyakenye. UNdlovu waphiwa imvumo yokuthola imininingwane le yiZimbabwe Media Commission, kodwa iJudicial Service Commission iyakuphikisa lokho. Kudaba olufanayo, inhlanganiso yeReporters Without Borders ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthwalise nzima intatheli zindaba. Ithi eleZimbabwe likusigaba sokulikhulu lamachumi ayisithupha 116 phakathi kwamazwe alikhulu lamachumi ayisithiyangalombili 180 kungalani yokukhululeka kwentatheli zindaba emhlabeni wonke jikelele eGlobal Press Freedom Index esanda kwethulwa. Inhlanganiso le ithi uhulumende kaMnangagwa uqalise ukuthwalisa nzima intatheli zindaba kulandela ukhetho lwaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Ezinye intatheli zindaba ezike zathwaliswa nzima nguhulumende nguHopewell Chingono, uGarikai Mafirakureva, loWisdom Mutsungayiri ababe sethesa amacala ahambelana lezombusazwe. Kodwa uhulumende uthi zikhululekile intatheli zindaba eZimbabwe. Isigodlo seMelika eZimbabwe siqhuba umhlangano omkhulu oweSouthern Africa US Exchange Alumni Summit eVictoria Falls okulabantu abafika amakhulu amabili ababekunhlelo ezigoqela eMandela Washington Fellowship for Young African Leaders, iHerbert Humphrey Fulbright Fellowship lezinye. Umhlangano lo ukhokhelwa ngomele eleMelika eZimbabwe uAmbassador Pamela Tremont otshele abasemhlanganeni lo ukuthi kuqakathekile ukudlelana okwaba bekunhlelo zonke zeMelika ezithuthukisa amazwe achiyeneyo. Abasemhlanganeni lo badabuka emazweni achiyeneyo asezansi yeAfrika. Sixoxe lomnumzana Ben Germain Ncube, omunye wababekuhlelo lweyale.
So for the first time ever, it's among alumni from different countries, over 10 different countries in Africa. Ukuthi sihlangane sibonisane ukuthi yini okusihluphayo njenga abasakhulayo and sibonisane ukuthi singakulungisisa njani, abizwa ngesikhiwa ama-solutions, ama-sustainable solutions.
Yes, ngathi baningi kanganani abakhonapho emhlanganweni lo oqakatheke kangaka?
Abantu abangu-200 from 10 different countries.
Ye, kuyini okutholakala khonapho nxa liqhuba umhlangano wenu? Ingathi kuzaphumani?
Ngibona ngani okuzaphuma kakhulu lawa esiwathi ngesikhiwa ama-collaboration. Sifuna ukuthi abantu besebenze kanye, abantu abaseZimbabwe, abaseSouth Africa, abaseMalawi, amazwe wonke lawa ahlangeneyo lawa. Sifuna ukuthi besebenze ndawonye, becabange ndawonye ukuthi kuyini esingakuyenza sonke ukuthi ilizwe lethu ne-continent yethu iphumelele. So siyakhayela ukuthi ma iphela le summit, abantu abaningi abalapha bazaba besebenza bonke ukuthi bebe lama-project, lama-initiatives amaninginingi azasincedisa sonke.
Abantu abaningi abangena inhlelo lezi batholani? Asithi-ke ongene kuyali uyabe phuma lani khonapho?
Bazuza i-training lemfundo ukuthi bebezwisisa ukuthi izinto ezinjenga-i-leadership, i-development, i-entrepreneurship okwamabhizimusi ukuthi bakuhambisa njani. Lokhu kuyabanceda ukuthi ma sebebuyele ngikhaya bevele e-America ihambe beqhubeka lo msebenzi abakade bewuyenza, kodwa bebe bekwanisa ukuba ne-impact enkulu ukuyedlula lokho abakade bekuyenza. On top of that, ma besuka basuka belawa esiwatsho ngesikhiwa ama-networks. kusicho ukuthi yabo sulabantu abaningi okwanisa ukusebenza labo abazakuncedisa ngezonke izinto oyabuzama uziyenza bengabe ngama-business partners abanye babe ngama-experts benolwazi ezinye izinto wena oyabungazazi. So lawa yiwo ama-benefits aphumayo from ukuba yi-exchange alumni.
Yes, ngathi wena wawuyali wawungaphiwa ngikhona njalo watholani kwizifundo zakho?
Mina ngangena ku-Mandela Washington Fellowship and ngayenza ngo-2022. In fact, sasiqale ngo-2021 kodwa yaphostponwa ngoba bekule COVID-19. So azange sikwanise ukuhamba emazweni. Kodwa uthe ebuya u-2022 sakwanise ukuhamba sazuza leyo training eqakathekileyo. And engikuzizileyo mina personally ngama-collaborators. Yonke into engiyenzayo there's at least one umuntu oku-exchange alumni engisebenza laye. So you find ukuthi khona lokho was the best advantage for me suka kuprogram le ngoba singilabantu abokusebenza labo abantu abalolwazi ukuyedlula mina.
Lo ngumnumzana Ben Germaine Ncube obaxoxa lo Gibbs Dube wa Studio 7 ese Victoria Falls. Abanengi asebathatha umhlalaphansi bathi lanxa bethakazelela umthetho omutsha osalungiswa okuthi isikhwama samapentsheni sizimele sodwa, izisebenzi zikahulumende zithi zikhathazekile ngemali ephansi eziyiphiwayo njalo umthetho lo awukuhlolisisi lokho. Unqwele Dube usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Abakade bebuthene koBulawayo emhlanganweni obuqhutshwa ikomiti yepharlamente ebona ngezisebenzi zikahulumende izolo bathe imali yomhlalaphansi abayithola ebangela ukuthi beqhubeke behlupheka, ngakho bafisa lomthetho ozasungulwa obelakho ukuthi iholo lihlale lihlolisiswa njalo likhutshulwa uma kulesidingo. Unkosikazi Aine Mutamburi Dube owayesebenza kugatsha lwezempilakahle uthi nxa ungelayo kuncedisaye uyabe usenkingeni enkulu kakhulu.
Ngimele ngibhadale irent, i-city councilor, ngimele ngithenge izesa, ngimele ngiyebona udokotela, ngimele ngithenge amaphilisi, ngimele ngidle.
Abanengi bathi bathola imali engaphansi kwekhulu lamadola eMelika engeneli ukuthi bakhokhele indleko zabo kumasipala kanye lokuthenga ukudla. Unkosikazi Priscilla Mpofu weluveve uthi ubona umthetho lo osalungiswa umuhle uma imali yezisebenzi ingasoze intshontshwe.
Provided singabi iZimbabwe le esiyiyo eyokuthi ziyathi imali zethu sesivumile khona ngakho phezulu zibe zikhuthakhuthwa.
Owayesebenza kugatsha lwezemfundo umnumzana Webster Sibanda ukhale ngokuguquka komthetho awulawula ukuthi osetshiye umsebenzi uhola okungamachuma esithupha lasithupha ekhulwini 66% kumholo otholwa ngulowo wenza umsebenzi ayekuwo engakaphumi. Uthi ukuhlanganisa abantu bahole okufanayo akulunganga.
Impayment at that time was 2/3 of what those in your previous grade were getting. But what happened later on, 2021, bar reverse, we and we were now all on one pension, which is very unfair.
Abantu abaningi basukume baphuma umhlangano uqalisa besizwa ukuthi umthetho lo uqondane lezisebenzi zikahulumende kuphela. Omunye wabo ngumnumzana Misheki Ngulube owayesebenza kololiwe othi badane kakhulu ngokuthi sebecezwa ngoba induba abakhangelane lazo ziyafana lalezo ezabasebenzela uhulumende.
Thina sinama problems amaningi. Impension yangkhona esiyihola is less than 200 after working for companies for more than 30 years. So namhlanje sicabanga ukuthi sizabuya lapha khulume labo ukuthi ndiyengezele imali.
Ilunga lephalamende lemakhandeni luveve umnumzana Decent Bajila wengxenye yekomiti ethapha imbono yabantu kulolu hlelo eParliamentary Committee on Public Service Labour and Social Welfare uthi lapho asebehambe khona kugoqela ePlumtree Lupane kanye leBulawayo Abaningi behluleke ukwehlukanisa phakathi kwalabo abasebenzela uhulumende lamankampani azimele odwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingungwele Dube.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. IVatican ibika ukuba uPope Francis ulele kuhle namuhla njalo sekungani uyaphepha kancane kumkhuhlane wamaphaphu kanye lowezinso. Usele imaviki amabili lengxenye esesibhedlela. ELeSouth Africa lithi likhathazekile ngokwehluleka kwamazwe akumanyana we-G20 aqhube umhlangano omkhulu kulelo lizwe ukuphuma lezinqumo ezibambekayo ezokwenqabela ukukhudumala komkhathi. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lesizwe siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Donald Trump uthi uMongameli Zelensky wakwele Ukraine uza kuya eWhite House kusasa uyasayina isivumelwano sokuba eleMelika lembe amatshe aligugu atholakala kulelo lizwe. Kodwa uZelensky uthi kulokunye okumele kulungisiswe bengakasayini isivumelwano lesi. Isivumelwano lesi siza kuphayela eMelika ilungelo lokwemba amatshe aligugu kwele Ukraine njengendlela yokubhadala izikhali ezaphiwa ele Ukraine ezokulwisana lebutho leRussia elahlasela lelo lizwe kusukela ngomnyaka ka-2022. Ukuhlaselo lwedaba sixoxa lolandela ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ngibona sibiliwa ngathi umhlangano uza kuba khona. Ngibona ngathi uthenge ngolwesihlanu. Nxa esitsho ukhangela angathi kwesinye isikhathi angathi kakwazi ukuthi uyabuya, kwesinye isikhathi angathi uyabuya. Engikubonayo ukuthi awusoze ube mnandi umhlangano wakhona ngoba ungathi upresident we-America uyeyisa lo upresident we-Ukraine nxa ngimkhangela ukwenza kwakhe. Ngikho kumele ungathi lo owe-Ukraine kufanele ukuthi abuye azeguga lapha phambili kwenkosi.
Baba Mthombeni, umhlangano lo njengoba ukhanya sengathi uzakuba ugxile kakhulu kudaba lokwenjiwayo e-Ukraine, libona sengathi udaba lolu luzaphuma njani? Kungaba lesivumelwano esininjani esiza ukwenziwa phakathi kwababili laba ngesikhathi behlangana?
Angithi nxa ukhangela kuhle sokubonakala ngathi uTrump ungathi usefuna ukuhlawulisa, kungathi ukuhlawulisa ukuthi sanginika imali eningi sokufanele ukuthi lilethe enye imali. Nikho ke khonapho abasebekhuluma ngakho njengoba babengamnqusanga kulwana umhlangano wokuqala engena labameli be-Moscow. Ngilapho embona khona ukuthi lokhe kungathi kufanele ukuthi yena azizwe lo president we-Ukraine engathi ungaphansi, angathi ulecala, angathi kufanele ukuthi anenga, angathi kufanele ukuthi atshelwe ukuthi lokhu kuzaba yilokhu, lokhu kuzaba yilokhu.
Umnumzana Raphael Mthombeni ulandela ezombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika. Ubesecingweni leStudio 7 eseDallas khonapha eMelika. Zimbabwe! Namuhla kuhlandla lengxoxompikiswano yethu sihlaziya udaba lokubotshwa kwentatheli izindaba yephephandaba leNewsday lomsakazo ngamabonakude HSTV, uBlessed Mhlanga owetheswa amacala okwethula umbiko okhuthaza ukuthi kube lodlakela njalo olokhu evalelwe esitokisini. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Witness Dube, ilunga lebandla leZANU-PF, endawonye lomnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha njalo engumgcini sihlalo weAbameli Lawyers for Human Rights onguye osungula lingxoxo.
Intatelezi ndaba nwati kanyele nje ngelisho lemondo umuntu osebenzayo osebenzela into okuthiwa i-media house e-registered eZimbabwe. So nxa yena esenza umsebenzi ngendlela awenze ngayo sithi rayithi kunokuthi ukuphambanisile esingakuvumiyo futhi kebe kuobani ukuthi hhayi i-target siyi-an individual not i-media house. That's the first thing. Secondly, how would I start it in the way of the constitution is near factor who would be in media house in a manu melo in terms of section 61. What would you say then?
Ingqobe isikuwe mnumzana Dube, ungathini ngokwenzakalayo?
Kukhona okungafanele kuphendule ngokuleso sihlalo, kodwa okumele mqabaseni ukuthi amalungelo akhe onke njengonezindaba kumele alandelele. Akumelanga ukuthi ahlukunyezwe, akumelanga ukuthi ethethe amacala angaphandle kwalokho umthetho ovumela ukuthi akwenze. Ngakho i-interview yakhe nobaba uGeza ingaba ulazo impahla ukuthi zingatholeka ezingafuni ukuthi sizihlele siperekethele ukuthi onezindaba kumele babele nokukhululeka okugcweleyo ngoba yikho bantu okwalelelikayo. Kodwa ngaphezu kwalokho nakonezindaba banezofo lalekwazi ukuthi basebenza bephakathi komthetho ungagudlisi lapho okungakeli ukuthi kumise khona ukungahlaleki.
Nanso indaba mnumzana Sithole.
Ngiyamuzwa ubakudube kodwa kunento one angafuni ukuthi kudubotshwa ikhampani kuba ne-sakship ebopha ikhampani ikhampani ithumele i-representative ukuthi iye kwenza khonokho. One say interviewyana ngezinto ezenzakalako zanu-P_F iteyithi lena ngathi ikhona ukuthi alenzwe i-individual this particular individual yiliphi andeku nantini yasibuse ukuthi izina umuntu ekhomiki angabhala istori under ikhomiki kubotshwa. That is not true. It can never be that way.
Ngibona ukuthi wayenza leyo interview waba lesikhathi sokuthi ayibone waba lesikhathi sokuyishuza wabona ukuthi ezinye zezinto mhlawumbe ezikhulunyiweyo zingaba zingekho emthethweni. Angitshongo ukuthi azikho emthethweni ngoba umthetho kawubanqumi futhi akekho umuntu kasese phakathi kwethu legqoda onganqumi ukuthi lezo zinto azikho emthethweni ukwenzela ukuthi kungabiyini mhlawumbe wazamukazalisile ukuthi noma ngubani angahamba esitudio uyafika akhulume noma yini kufana nokuthi umuntu akusetshinse aphiphisana bakayenzana yiko sengiyikhipha njengoba ngqo enjengokinjalo lani ngiyabesenisanayo nomuntu ongaphathiyo ngoba ulimi lwami yake ngasani goqa kodwa kangithi ukudikeleze ukuthi nesebenzisana ngoba kalaripota kumbamsiyekabulazamuseyiceleleni naleni ngoba kuyaholwa ngomva komuntu okhona ukuthi bakumnyangakho angoyi-president uyakhuluma ngo-2028 mina ngizakela phansi kodwa aphinde afile nabanye sebekhuluma okunye bathi 2030 lakukhona
Mnumzana Sithole, ungathini ngamazwi kamnumzana Dube?
Asithi ukuthi ubaba uMhlanga usetholakale enecala, sikhuluma ngendlela yokuthi ebotshiwe, ebotshelwa ecala. Okwenza ukuthi kutagetwe an individual yi-state ikuthi kuthiwe amanye ama-journalist lawa alandelayo lawa angayenzi umsebenzi wayo ngendlela okumele ayenze ngayo nokuthi thina lathi thina abalaleli i-access to that information is a constitutional right. So kakhethi ngendlela okho kuzenzakala ngayo ngendlela okwenzakala ngayo ukuthi muphi u-journalist eZimbabwe ongahamba ayi-interview ugeza kumbe omnye umuntu okhuluma njengogeza
akumelanga siyikhulume ngahlangothi luni mhlawumbe bahambanisi lokuqala ngayo mhlawumbe ngaqale ngi-station sakhe balisine ngayo njalo kuyinto ukuthi yimpazamiso mhlawumbe isabuya khona mhlawumbe noba ugeze laye isazobuya ngendlela efanayo loba uMhlanga engatshayiwanga ebiziwe wangiyela negqweta wangavalela igqweta kube sobubeka izinsolo ngokwe-constitutional ngaleyo siyitshona ngoba kumele sivikele ukuthi nami ngingafuna khona phakathi ngiyakhona ukuthi ngithe ngiphindela kumbe
Lo ngumnumzana Witness Dube ilunga lebandla lezano PF obexoxa ecingweni endaweni lomnumzana Ngqobani Sithole igqwetha njalo engomgcini sihlalo we abameli Lawyers for Human Rights velo sithandekele emhlanga o Studio 7.
Linjani balaleli bomsakazo we Studio 7, sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Lilalele ku Studio 7 e Voice of America sakaza sise Washington DC. So isikhathi sokuzwa imibono yenu nabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Yeye. Ziyanlesilo sizosinyama sikamthwakazi. Lina abalendlovu lamandla enhlala sezansi. Yabingelela Studio 7 olibingelela ngokhanda lemvu madodo magadle ephindelela njengeload shedding. I21 elihle ngiyalibingelela lonke basakazi kanye labalaleli bakhona ngegama lenkosi ngithi phila nini mina ngiyaphila. Right. Awuyahleka noma isidumbu silaphana kuyahleka nkosi yami ngiyahleka ngingahleki. Ngendlela engibuhlungu ngakhona isitha esikhulu emathebeleleni ngugawule lo belief lo malucky inkomo lo Richard Moyo lo Obed Mpofu yizizitha ezinkulu ezenza abantwana bemathebeleni zidonse nzima. Yibo abantu abayizitha kakhulu abafuna ukuncwetshwa indlebe lezi bake baphaphame kakhulu funa into zethu zingahamba zibe right zisikhulule kulawa malahle esitya kuwemihla le mihla. Sitshiswa yibo laba bantu ngoba yibo abantu abasibulalayo kakhulu. Kodwa ngeke basole labo kangako ngoba bathathela khonale ubokhulu babemuva le eyibo abantu ababekhulumela iZANU-PF.
Njani basakazi kunye labalaleli, mina okhuluma unkosi umfana ophuma endaweni yaseNkayi ngokuhlala ngisePublic Park. Mina bengixele kakhulu ekutheni besicela ukuthi igovernment isakhele amasekondari eCountry Park ngoba sile one. Sifisa ukuthi entshonalanga kweflower sibe lesekondari empompini, ekharavani, esigodweni, phansi ema-13 esigabeni kube lamasekondari ngoba abantwana basokola. Umntwana esuke esigodweni esiye eCountry Park esemakhandeni, abanye balamali abaye bayaluveka. Besicela khona lokhu ukuthi iCountry Park labantu abaningi kakhulu nxa sikhangela amalokishi namalokishi. Besicela amasekondari ama-government not ama-private adulayo, wonke umuntu oza-afford. Besiyakhele noma 4 or 5 abantwana bekwazi ukufunda. So ungangezelwa ama-primary kusiyala. Hhayi, siyacela lapho ku-government ukuthi hhayi lokhu besicela besilungisele. Hhayi, okunye lokhu siyakubona vele siwasivuka asikho ukukhangeli kangako. Sicela amasekondari. Ngiyabonga basakazi.
Hey Gibbs, linjani lapho Gibbs? Lova kancube lapho njani? Kodwa lapho Studio 7 athi siyaphila. Lo khuluma ngumbulazi lo Thakazi Protest for Change. Ya, Studio 7 siyabonga indaba elisinika zona ngasoma isikhathi. Kodwa-ke ngifuna ukubuza ukuthi kanti indaba zokumthokazi, indaba la khuluma indaba zokumthokazi, abantu bakithi bayabotsha bahlukunyezwa izanu laphana ekhaya, iyabahlukumeza kakhulu abantu be-MRP laphana. So into engifuna ukubazi ukuthi kanti indaba lezi ziyakhetha yini ukuthi likhulumazi, ngoba ngathi zigxile endabeni zezanu kakhulu. Ngathi sigqibe endaweni zezanu, ngathi senilikhuluma indaba zezanu kakhulu. Ngapha kithi umthokazi ayikho into eningakhuluma ngayo yini Studio 7? Siyabonga kakhulu Studio 7, siyabonga kakhulu. Siyahlukumezeka emathebelelendi ngapha, izanu iyasihlukumeza, sibophela abantu alikhulumi ngakho. Kanti kuhamba njani? Elikubuza ukuthi ngabe i-management yena ingaphansi kwezanu na? Umbuzo engifuna ukuba wazi naye ukuthi likontrolwa izanu yini ngoba lise-Washington DC khonangapha. Ngiyabonga kakhulu Dube.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje. Asiyihluzeni bamama, sixoxa ngesimo esibi somnotho eZimbabwe. Singeke hlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umthethwandaba namhlanje sesinqumo sawo phezu kwesicelo sika Blessed Mhlangeso ukuthi akhulule ngemali yesibambiso i-bail. Silugqiba ke lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngesithi lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.